ngiyananzelela ukuthi uMfuni is a lawyer and umuntu okwazi into zokuthetha. Nxa iSupreme Court isifake i-judgment, kumele silandele umthetho njengokuba. Nxa kulama-challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazi-challenge bekumele bekwenze ngokusemthethweni. Ama-lawyers ami ababhalele abanika i-Supreme Court judgment and bayakwazi ukuthi kutshoni. So lokhu athi kusenzakala ekhansilini sokungathi ngokokubangisana into zamabandla, into zama-political party. Ward 3 ngavotelwa ngabantu ekhansilini. Nxa ngangilama-issues ekhansilini nase-court, i-court yangiclear yathi I've been reinstated. Nxa kuthiwa sembusimfiseliwe ekhansilini kumele ngibuyele emsebenzini kungabi le-resistance esuka kuma-personal issues. Angazi ukuthi mebhenxe kumbe kulento ezifihlwayo ekhansilini sokumele ukuthi mebhenxe ukhambarami nxa sephendukile uza-expose abantu ngingazi. Kodwa bekuyinto elula nje ukuthi abantu bekumele bezwisise ukuthi i-Supreme Court judgment is straightforward. Ithi you've been reinstated. Kumele kube njalo.
Usuka lapha uya ngathi kuyini ozakwenza ukuthi ubuyele endaweni othi ngeyakho?
I-Supreme Court judgment yami ngiyazala sendukile. Ayifuni ukuthi umuntu ekhambe. Having been reinstated yi-Supreme Court, kumele kube lula. Kusekhona izinto zamabandla zokubangisana nokudlebhana. Incwadi zihambile konke le-judgment ibe attached kuncwadi ebhalwe ngamagqwetha ami. Ngoba nxa sesenza izinto sesengasesisilwa lo mthetho, mina kwathi kubuya i-judgment e-High Court eka-Judge Madiwa, ngayilandela njengokuba ngisuke ekhansilini angikaze ngibuyele ekhansilini because ngalilandela umthetho. Umthetho nxa untshela ukuthi sokumele ngibuyele ekhansilini, labo kumele belandele umthetho. Bazi ukuthi sokungathi sokufunakala ukuthi kuchasiswe futhi. Kungathiwa you've been reinstated, the judgment from the lower court has been set aside. That is straightforward. Into leyi i-affecte kakhulu ama-residents awe-Ward 3. Sebele 2 years bengela council. Sebele 2 years belama-problems bengakwazi ukuthi beyengathi bekhulume kubani. So kumele bekunanzelele khonoko ukuthi into lezi zonke ebezisenzakala bezinga-affecti ukhambarami njengomuntu, bezi-affecta ama-residents awe-Ward 3. I was also representing umuntu wonke kobulawayo. Kulama-issues ndiyakwazi ukuthi kulama-issues awamanzi ayenzakalayo engake ngakhuluma ngawo. Akula muntu owangilalelayo. Kodwa kwathi sokusifa abantu eluveve, kwathi sokusifa abantu ngezwa sokuthiwa ukuhambarami wakwakhuluma. Bekungamelanga sifike esikhathini sokuthi sokungathi sekungene futhi ekhoti sokuphikiswana. Njengoba besithi bona amaphepha abuyanga ehofisini eyiyo, incwadi sesizihambisile, ama-lawyers sezihambisa ehofisini ka-town clerk. Ngikhangelela ukuthi after khonoko baza kuzwisisa labo ukuthi umthetho uthini. Akusoke kube lokuxabana, akusoke kube lokukhonona, lokukhulumisana kubi. Bazalandela umthetho njengokuba.